Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku-6 Mbimbitho 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lwabathengisa esitaladeni sika 5 Avenue koBulawayo ababikwa bengabe bandla lezano PF bevela kwezinye izigaba zelizwe lokhe lusidla uBhedu.
Abanye ba ngabe iqembile lezano PF sibili abanye njalo bese emaqombini amanye ajeneyo agoqela bona labana OTBC omthwakazi ozaphu.
Ibandla le-CCC liyakulandula ukuthi kula malunga alo lawo athengisa kulesi sitalada.
Akula malunga e-Citizens Coalition for Change ku-5th Avenue, into ekhona ukuthi abantu bakhitshwa.
Kwezemelika, kambe uMongameli Joe Biden engaba eqhuba kuhle umsebenzi na?
Mina mbona ngathiwa uMnumzana Biden he is doing a great job.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lwabathengisa esitaladeni sika 5 Avenue koBulawayo ababikwa bengabe bandla lezano PF bevela kwezinye izigaba zelizwe lokhe lusidla uBhedu kulelo dolobho. Abanye abantu laba babikwa belala esitaladeni lapho abangcolisa khona ngoba kungela zambuzi eduzane. Abantu laba babikwa bebhadalisa abantu njalo bebhalisa ukuthi bavotele kuward 1 eyiyo egoqela inziki yaleli dolobho. Kodwa isiphathamandla sebandla lezano PF uMnumzana Joseph Chuma ulandule ukuthi laba bantu bathunywe libandla lezano PF.
Izizalwane zelizwe lethu laseZimbabwe bahlangene khona phana abantu bangkhona abanye ba ngabe iqembile lezano PF sibili abanye njalo bese emaqombini amanye ajeneyo agoqela bona labana OTBC omthwakazi ozaphu abanye njalo yilabana vele abangayenziyo okwamabandla. So kunzima ke ukuthi uthi abantu abathengisayo emgwaqweni ngabantu bethu abezano PF kuphela. Njalo futhi siyakwazi ukuba na i-council yakithi lapha koBulawayo yavala indawo lapha ababevele bethengisela khona indawo yasegodini. So le minyaka ethize nawo kulokuthi kuyalungiswa kuyakhiwa pho-ke ukuphuza konokwana sokusenza abantu becila bengena ezindaweni ongamelanga bebekhona khona. Ngakho-ke kuyadika ngalo bana ngabe i-council yathatha isindaba le seriously lalaba abantu bangkhona yabona ukuthi ayithela khona ikhampani yangkhona nxa ngayiphamba nisi emele ilungisa egodini laphana bakwenze ngesiphazima baphangise ukwenza ukuthi abantu labana bathi barelocate bayongena kwalaphana egodini bathole indawo yokusebenzela esemthethweni. Kodwa ke noma kunjalo futhi bona abantu kakumelanga bephula imithetho ngabomo ngoba thina njengebandla lezano PF libandla elifuna ukulandela umthetho njalo elifuna ukwenza izinto ngendlela yomthetho. So akusiko ke ukuthi wena kulokuvikela ukuthi izokwenziwa ibandla lethu kumbe abantu abanakumbe sebengabethu. Njengoba ngitshilo ngabantu abayizidalwa zalapha eZimbabwe abalelungelo lokuba ngama-members of any political party engabe ikhona. Kuphinde kube labanye vele abangangenizwe nalezi zepolitiki labo yabathola futhi khona pha.
Ungasitshela ukuthi kuliqiniso na ukuthi abantu laba kuthiwa gabaveli koBulawayo kumbe ezigabeni eziseduze khonapho ngabantu ababuya bezolala emgwaqweni lapho abathengisela khona, kuliqiniso yini lokho?
Lokhu sesikuzwile kukhulunywa ngabantu abathini. Ye, bakhona sibili abanye ababuyayo bevela kwezindawo befike bebuya bezothengisa izinto zabo lapha ekobulawayo. Seke sikubona ubana abanye babuya bebela magonyeti awembambayela amagwili into ezithini ezinjalo nje babuye bethengise. Abanye ngalaba nafika bethengise bephinde bebuyele, kodwa abanye bangikhona sebaze bagcina bahlala khonapha baba izakhamuzi zakhonapha kobulawayo. Konke lokhu kukhona sibili kuyenzakala njengoba nje iZimbabwe ililizwe elikhululekileyo ubana umuntu angahamba ngaphi langaphi. Kodwa isixwayiso mina enjalo ukuthi yona ngithi yona banikwe sona ukuthi nxa lifikile phela emzini wabantu, fikani ngesihle lifunde okwakhonapha emzini labo elifike khona, lihlalisane labantu bona labo elibathole bekhonapho, hatshi ubana lifike seligcine lifuna ukugada phezu kwamakhanda. Lapho liyabe seliwrong. Ngiyabazonda abantu nxa sebefikile benze njalo, wabona yiba sebefuna ukugijima, sebefuna ukuma bebe ngabo councillor, sebefuna ukuma bebe ngabo MP balezo ndawo, kodwa bechiye izigaba zabo. Khonokwana yikho okugcina kusenza ukuthi kona i-development ingabi khona, ngoba laba bantu babengela interest yaleso sigaba lapho abakhona. Interest yabo iyabe isemuva emakhaya lapho abasuke khona.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezano PF, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Kumaviki amabili adluleyo, amapholisa kamanisipala wedolobho lakobulawayo ake azama ukuxotsha abantu laba, kodwa kwaqhamuka udlakela kwalimala amanye amapholisa acine esebenzisa imibhobho elenhlamvu zamarabha. Amapholisa ayithoba munwe munye abotshwa ngemva kwesehlakalo lesi esetheswa icala lokufuna ukubulala. Kodwa ophethe isikhundla somgcini isihlalo wabatsha kubandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo uthi amapholisa la ayetheswa icala leli abalenzanga icala leli ngoba abakwenzayo kusemthethweni kungafani lokuthi basebenzise inhlamvu ezibulalayo njengalokho kwenziwa ngamasotsha eHarare.
Amapholisa awekhansili lawa ayethisha umlando ukuthi badubula amavenda awezanu PF using what we call ama-rubber bullets. Yekuliqiniso ukuthi lokhu kwayenzakala proportionately ngesikhiwa, ngoba into esiyikhangelileyo thina sisebenza sizikhangelele ukuthi umthetho usebenze without what we call selective application of the law. Amapholisa awekhansili adubula abantu baku 5 Avenue angamavenda awezanu PF sokuthela. Abantu abaku 5 Avenue when they were declared as illegal vendors bazinika indawo because ngabezanu PF, and njalo that's why libona amapholisa lawa asethisha umlando akowe attempted murder because they dispersed abantu bezanu PF. Aso ukuthi ilizwe leli libopha amapholisa ngoba basebenzisa izikhali ngesikhathi esingayisizwa, hayi bayethisha umlando simply because kwadutshulwa amavendi awezanu PF abangekho emthethweni lapho abathengisela khona, abayibo abafakwa ngabantu bezanu PF okungekho emthethweni according to the Urban Council Act. Uchairperson weNeanda District owezanu PF wazwakala address amavendors on the day in concern ukuthi akula muntu oxotshwayo, go back and start do your business as usual u 5 Avenue as if that area is designated for that business. Encourage abantu, incite violence, yiyo okumbe okulicala elikhulu eZimbabwe. Abanye abantu babolele esithokisini for inciting violence abezanu PF, they are not. Thina njengemthwakazi Republic Party sithi lokhu igugura kundikithi, ngoba amacala ayiwo like lokuyana okwayenzakala eHarare usosha elaguqa 45 degrees lidubula abantu alizake liyanjiswe ecourt alizake libotshwe up to day, but abakithi abayibo abayenzi into eyayisemthethweni ngoba amavendi ayesejikijela eyala iresist umthetho owe city council kumbe umthetho welizwe just because bona ngabezanu PF they are untouchable. Yikho kwenza ukuthi amapholisa angu-9 awe city council yakobulawayo ethisha umlando we-attempted murder which is unconstitutional, and i-council izasebenza njani nxa izanu PF isithi yona ayikwanisi ukubotshwa kumbe abaxotshwa wherever they designate themselves according to the law. So thina sithi lokhu loku yikusivimba loku ukupinda indlela zonke eze grand plan ezonqindezela abantu besindebele ezonqindezela abantu bakomthwaka from Zambezi to Beitbridge bridge
lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo osaphethe isikhundla somgcini isihlalo wabatsha kubandla le MRP ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebhinga. Njengoba iStudio 7 ingakhethi hlangothi siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla lesisic kobulawayo umnumzana Swithani Chirodza yena othi ibandla lezano PF lifuna ukugcona nje ibandla lesisic phezulu kodaba labantu la abathengisa esitaladeni sika 5 Avenue.
Akula malunga e-Citizens Coalition for Change ku-5th Avenue. Into ekhona ukuthi abantu bakhitshwa. Izalukazi zethu ezakontuthu ziyathunqa zavela zakhitshwa. Kwathathwa abantu abavela ngaphandle kwabulawayo vele abantu abatsha. Thina sasikwazi ukuthi ubulawayo uyagcina osikhulile. Sikwazi ukuthi ubulawayo uyagcina intandane. Kathe sinto eyenzakalayo kubuya abantu abavele abangela ama-address kobulawayo. Uzananzela ukuthi ungahamba kathesi ebusuku. Ku 6th Avenue uzananzela ukuthi abantu bayabelele estradeni khona pa ngoba abalazi indlu kobulawayo abantu labana balala estradeni ngoba izanu PF ifuna ukuthi abantu labana be register ukuvota ku ward 1 bafuna ukuthi bethathe ward 1 beyenze ezanu PF so izanu PF yabiloki buthelela ama vendor ku ward 1 so sikhuthaza abantu abasekelayo bonke abafuna inguqukele izweni ukuthi behambe be register ukuvota ngoba kuthange bekulamasotsha indaba yangkhona sizeyangenelwa lamabutho yikho phela bencitsha i-opposition laba abaphikisayo i-voters roll ngoba i-voters roll liyana siyinto yamabutho.
Ungasitshela ukuthi liqiniso na ukuthi abanye abathengisa o 5 Avenue ngamalunga ebandla lenu
lawo ngamanga aluhlaza joko. Into esisenzakala kuntuthu ziyathunqa ikuthi abantu bezana ibasebenza i city council ibasebengumsitheli so abantu abathengisa laphana ku 6th Avenue lo 5th Avenue ngamalunga ezana PF ngoba ukuze tholela indawo yokuthengisa kumele ube le card le Zanu PF kwathi ngemva kweCovid satshela amakhansela wona la alandela uMonzora sabatshela sathi lingakhipha abantu bona bathi kuthiwa uhulumende uthe khipha nabantu sabatshela sathi silezalukazi zethu ezakontuthu ziyathunqa ezivele ezithengisa khonapho lingazikhiphi bona bathi balandela umthetho weCovid nasasikwazi ukuthi ubengavele libakhiphe kumbe bengavele bekhitshwe into ezakwenzakala ukuthi kuyafakwa abantu bezanu PF so kwathi so kusiba lokhetho luka provincial chairperson owezanu PF ikho sabona abantu abaningi abangahlali kobulawayo sebelethwa sebelethwa ukuthi bezothengisa ezindaweni zonezo abantu labo basaqalisa ukubona songabantu vele abaphethe amakhadi ezanu PF begqoke impahla zezanu PF laba abachoyo ukuthi kuthiwa ngamalunga akusela lunga le usisisi vele ayila muntu lapha ngoba bonke abantu ababethengisa lapha sebakhitshwa sokulabantu abatsha bezanu PF njalo izanu PF ihamba ithatha izimali ebantwini laba imali izokuthengisa zamabhe asahambi kumsitheli imali esizihamba ezikhwameni zabantu bezanu PF so esingakutsho ngesikhiwa ukuthi yikhu ku city council.
Hello ke ngumnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli sebandla lesisic kobulawayo. Uba manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe i-inflation sehle saya ngaphansi kokuliqanda u-minus ngesilungu. Kutsho umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube etshela leli phephandaba. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umanisipala wedolobho lakobulawayo uke wavula amanzi okwamahola amane nje kuphela ngemva kokuwavala okweviki yonke. Umanisipala walelidolobho uthi ukucishwa kwamandla kagetsi lokhu ikho osekubulale imitshina yempompi ezidonsa amanzi. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Thakazo muhle livuka njani njandonke ayisiyabonga. Ngicabanga ukuthi abantu bezimbabwe bonke laba abaregista abantu abatsha bazilungiselela ukuthi ukuvotela i-TPC balambele ukuthi bathole uhulumende omutsha. So sicela ukuthi abantu be-TPC ubukhokheli bungaphoqi abantu bezimbabwe bangahlali begoqa izandla bathule kungabe khona abakwenzayo ngoba manje kufanele ngabe sebele plan B ukuthi njengoba izanu isale ukwenza ama reforms sibe la iphi plan ukuvikela amavoti abantu bezimbabwe ngoba manje zi ready sikhangelele ukuthi siyabuya sizovota asikhangelelanga ukuthi bazasitshela ngokuthi kurigiwa ama election bazasitshela ngokuthi sibe siyekhoda bebiyela komalaba futhi sikhangelele ukuthi bebe le solution ukuthi bazavimba njani ukuthi kungarigwa ukuze sithole uhulumende omutsha ngoba manje sesikhathini esibi esinzima kakhulu. Siyabonga basakazi okhuluma ngodawo 263 sile thembo ukuthi umnyalo inyanga lezizayo ukhona okungcono siza kuthola. Siyabonga ngoba silungiselele ukuyavota sikhuthaza wonke umuntu ukuthi abantu basukume bazimiselele onyaka kufanele siyetshintsha isimo sakithi. Siyabonga
siyalibingelela siyalibingelela abantu bonke abakustudio 7 abalaleli bakustudio 7 kunye labasakazi bakhona hathi bo sesidiniwe 42 years sihamba lezana 42 years sihamba lezana ilamanga wonke ukukhuluma ilamanga abakusekelayo ngabasuthayo abadlakiyo bona abakhulumayo ngabadlayo bakhona esilabo abakuzana abahawula silabo bona bahawula du abathole next kodwa lokhu bephethe bemfumbathi isibhakela abantu abathiya lento abayibona abayikhangele balimazi abahambe labantu lento abayibonayo ukuthi lapha singanceda kwini asingeneni kukhona okuyi-one kokuthiwa okuyi-one khokunami angangikwazi nanko kupolitiki kodwa ngenkulumo zabantu ebazikhuluma abantu bangikwazi ukuthi bacabangane izanu ilabantu bayo.
Linjani basakazi westudio 7 mbingelele umthakazi wonke laphana jikelele ngifuna ukuphendula lo mama weBotswana othi phambili nge-trips iphambili ngochamisa thina sisakhonta isibambane lamashona umtshado wethu lamashona sisiye emaphethelweni iunity accord kankomo lo mgabe yehlula ukuthi size sibambane lamashona ukuthi hayi sibulala abulala abantu bakithi abadlula 40,000 so thina ukuthi singekele ukuthi sithole umthwakazi wethu ubana kulo mama weBotswana othi phambili ngochamisa umthwakazi uzobuya kuphela uyathanda kathanda umthwakazi uzobuya kuphela. Ngiyabonga abasakazi ngokuhlala naseSouth Africa igama ngobheka impilo nyati
7 njani. Siyabonga inews yabonga khuluma ngodawo 263 hayi siyabonga senazilele ukuthi abantu abatsha banazilele ukuthi izanu PF iqembu lemgulukudu gulukudu ecabanga ukubulala abantu kuphela akulanto abayicabanga. So abantu abasasele esesinenkinga labo ngamakhehla lezizalukazi emakhaya abalokhu berojwa ngesikuba kodwa abantu abatsha kudala baphuma iningi labo lale igenge le engafuni ukuyasebenza ehlale kubelokhu iphiwe imali okuthenga intengo emakhaya konke lokhu sikubhekile kodwa ngicabanga ukuthi abantu abaningi abarejista manje balungiselele ukuthi bathole uhulumende omutsha i-TPC bavote ngobuningi sike sitshintshe uhulumende khiphe imigulukudu lezigebenga ezilesibindi sokuthi zikhiphe umculi esteji owinkidingi ngenxa yokuthi ukhuluma iqiniso izigebenga. Siyabonga siyabonga ukuthi lo studio 7 khiphe indaba zonke ezinjalo. Siyabonga wasakazi
sakazi omuhle lani lonke balaleli kulapho ku-studio 7 okhuluma ungusiba likhulu umfana kanyoni ehe hayi sakazi siyabonga kakhulu ngibonga engengezwa lapha ubize indoda ehlaziya ezepolitics ekhuluma iqiniso ngeqembu le-TPC asilizondi le qembu kodwa into esizondaka ngamanga kambe la madoda abhoda kuphathola ukuthanitha azowina ngoba uma uhamba emakhaya ukhuluma i-TPC endaweni zemakhaya deep bakutshetha sifuna ukuzwa lokhu ngoba laba abantu bahambe kusuku befike efarmapost kuphela kusenakuthola ezihlahleni bahamba nje abathakati abaqonde ebantwini wabesaba uyabona ukuthi abantu bazobaxotsha ayikho lento ekhulunywa ngoloba wa Magadera hayi usho ukuthi ufuze umkhulu wakho namanga lo kuthiwa wathi wabona uTrump lo kuthiwa mbani uChamisa mina iqembu liyana alilayo into elingayenzela abantu bezimbabwe eqinisweni vele akaze lenze lutho opposition ndiyana yabona iqembu elingathi lingafaka umfutho ngisho lasephalamende nasebantwini nje ikakhulu vele abangapha mina ngikhuluma abantu besindebeleni ngoba vele already i-country divided musi ngoba kwenzakala ilutho ezindebeleni into zonke zenzakala arali so ngikhulumela ukuthi abantu bevotele MRP bonke abantu bebengapha TPC mafuna ukulalela amanga uvotela amanga aqhubekwe khona kodwa ke izani ekhaya abantu bakithi lihlale phansi silungisene indawo ikhona indoda emileyo ebiza ayamemeza iChumayeli Vangeli lokuphenduka ukuthi abantu beze ekhaya umqondisi weMRP sizani zonke sisapotele umuntu uyakudinga nami yangidinga hayi bo TPC ezani phephe ukukhuluma ngayo bese yazi izinto za TPC hayi into esilindile ukuthi idliwe intinki igama futhi ngoba into abayaziyo sebathintsha ka 20 amagama bathintsha futhi manje bayagcina sebeziza bathi beyinato
Studio 7 Studio 7 lapho ngapho ngase America linjani hayi thina siyaphila banjani bonke 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 bathethele izindaba sithi izindaba ezimnandi hayi siyaphila tyele sibili wonke lusele hayi siyabonga bakile sithile abantu bamlima siyabonga likwenzayo amsizele umuhle kakhulu hayi simbone nje umbone njani ukuncandapha hayi kuyahamba kuyahamba kuyakhilika ulinyalongani kuze ya asiphumelele nankhanyele nankhanyele kule phumelele hayi hayi bayenza ngoba hayi nkomo vele nawe ihlaba ibulale iyaqhatha wesiqhatha balunga nkomo lokhu ngikhumalo lokhulumayo ngikhumalo lokhulumayo siyabonga siyabonga sebozisiphe siliya indaba zesizisari Tanda, sikakhulu hayi kuhle siyabonga. Siyabonga madwa.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo uphatheke emkhosini wokukhumbula isehlakalo sokutshaywa lokubulawa kwabensundu ngamapholisa edolobheni leSelma e-Alabama ngomnyaka ka-1965. Leli lilanga liqakatheke kakhulu embalini yelemelika ngoba ngemva kokutshengisela lokhu okwakukhokhelwa ngumoyi umnumzana Martin Luther King Jr. lenye inkokheli yabensundu yikho okwabangela ukuthi owayengumongameli umnumzana Lyndon Johnson avume ukuthi abensundu baphiwe imvumo yokuvota. UBiden ufole labalwela ilungelo labensundu bahamba phezu kweBholoho lapho okwachitheka khona igazi. Kusenjalo, amanani awethulwe nguhulumende welemelika atshengisa ukuba uMongameli Joe Biden usesungule imisebenzi edlula izigidi ezilitshumi lambili, i-12 million, selokhu waqala umsebenzi kuminyaka emithathu edluleyo. Amanani la akhomba ukuba lokhu akukaze kwenzakale selokhu kwedlula iminyaka phose engamachumi ayisithupha. Lokhu kwenzakala lanxa umnotho welemelika uke wahlakazwa lubhubhane lwe-COVID-19 ngenyanga ezilutshwana isanda kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Bonama pandits bathi has never been done in 60 years. Singakhangela futhi kulama bill apasiweyo anjenge Inflation Reduction Act, insulin, lamanye amaningi okuncedisa abantu abakade belezikweleti zokuhamba esikolo, ukuthi ba write off zona lezo zikweleti, ngoba abantu sebeqamuka ngendaba zokubhadala imali eziningi ezikweleti zesikolo, ngoba ngama interest angkhona abengapheli. Kade kulabanye kade balama school loans from the 1960s and 1970s, ogogo labanye abahamba emsebenzini ukuthi izimali zangkhona zazingabhadaleki. So ukuzikhansila kade kuyenziwe nguBiden, amakhothi ngakangeni phakathi kwendaba yangkhona, was very helpful futhi nge-positive indication for the economy, ngoba abantu baye besebele mali eyokusebenzisa kwezinye izinto in terms of investment or ukuthenga new things in the economy.
Kodwa nxa ukhangele wena ikakhulu sikhangela ukubana bekulobhubhane lwe-COVID-19, kuyatshengisa yini ubuciko obenziwe ngumongameli Joe Biden ukuvuselela umnotho sivela kusikhathi sona leso?
So mina mbona ngathiwa umnumzana Biden, he is doing a great job, ngoba sikhangela laphana kulo mongameli Trump, sase sabe ukuthi hayi kwakuzaba lempi i-World War 3 anytime, ngoba kwakule new things every day being said by the most powerful person on the planet. But hayi okwakathesi, ngathiwa inhliziyo yethu sezihlale phansi for a minute, ngoba sibona ukuthi the domestic affairs ziyachisa and the international affairs ziyaqhubeka phambili ngokuhamba kwakamongameli e-Ukraine, sending a very powerful message ukuthi America, mayingumngani wakho, it's with you through and through. Ngiyabonga.
Lati siyabonga. Mnumzana Tim Muringai, sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, obe khuluma esecingweni esedolobheni le-Ohio.
Ngesikhathi senguquko, kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Hey. Manani. Wazen. Zwan. Ngikhonja njanga window mthova. Khonja njanga window mthova. Zwan. Khonja njanga window mthova. Zwan. Khonja njanga window mthova. Manani. Khonja njanga window mthova. Zwan. Khonja njanga window mthova.
Umanayine esigqibela ke uhlelo lwethu lengoma ethiwayo na ngikhonjwe njengowindi womtshova. Isikhathi so singasavume ukuba siqhubeke sisonke, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lamhlanje ngo 7:30. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama ngu Chris Gande, asitivaneni njalo kusasa.